luzes utilizar as Zimbabwe at this stage, status vuse, kusukela ku 1980, siloku silwela amafufu, silwela imvudu. Loku esikulwelayo kumbe esikufunayo abakuthengisela ngakho, asonto evamileyo ngangabe kuthiwa kulo mbuso okhululekile kulo hulumende onanza abantu. Ilungelo labo ukuthi betshengisele, kodwa akuqedi duko lwethu, ngoba vele noma singene sonke esivela kobulawayo, umsebenzi okukhona laphana awusoze usafasawenile, as long as ugovernment engalifakanga amalungiselelo okuthi abantu bezuze imisebenzi engcono. Sesilwa nje ngoba yindlala itshengise ukuthi wonke umuntu uselendlala, lo manager uselendlala, wonke umuntu osebenzayo ongasebenziyo wonke uselendlala. So ayisiso isisuzo, fanele sidinge isiqokoqela sendaba ukuthi kuyini okubangela khonoko.
Siyakuzwa kakhulu-ke baba, sicela ubambe khonapho. Silo omunye ubaba futhi osecingweni lapha, umnumzana naseCEO Elijah Makhulumo webandla le-National Patriotic Front, ukhona ngale-ke kobulawayo. Ufuna ukuthi-ke angene kobulawayo ukuthi bamkhethe abe ngu-member of parliament kumbe abe nelunga ledala lephalamende, ubona zani kungabanjwa njani?
Hayi, lokhu kumele kubanjwe ngendaba yokuthi ku-investigate kudingwe sibili ukuthi umanager wangkhona mele kuyihumane human resources manager okhashaya wangkhona uyayenza into yake kumbeni iphephandaba kuphela eliyenza into le ingane yabebedela.
Nxa kungatholakala ukuthi kuliqiniso-ke kuzathiwani?
Kumele xoxe imisebenzi because iZimbabwe yilizwe elinabantu abamaneneyo ababambeneyo, babanjaniswa ngenkomo lomgqabi. Those are our icons and abantu abavele asisonke sabalahla ngaba yinini into eliyinini.
Ye baba, khonapho baba Makhulumo, baba Kaphuza.
Uyabona esingakwenza la ngolula kayo ukuthi nje inkokhelo esilazo azibona azilambono kumbe zigcwele ukwabo. Asithathe nje imali esiyibambayo kuma-tollgate sithi bantwana bethu abakobulawa abathengisa esitradini, ngena leli liklini imigwaqo yonke, ligege amahlahla asemile emgwaqweni, livala ama-potholes, sibathengele ama-fosforo, sithenge konke esidingi i-asfalt loku yakuthi be abantu singajoni sidinga nala ma-grade alawo i-China angasebenziyo. Sifaka abantu bevala ama-potholes, besisebenzisa izandla, siyabe singenisa abantwana abangaki imisebenzi singenza khonokho nje kuphela kobulawayo. Singene nje imigwaqo yonke e-Falls Road siyedinga yonke leyana konke siyefika e-Falls kumbe sithathe enu noma nguphi umgwaqo ufuna ukulungiswa. Singakhupha uhulumende, sifake abantu abalingqondo, konke loku kuyaphila.
Sakuzwa kakhulu-ke baba Kaphuza, sicela ubambe khonapho. Sizo baba uJustice Mlotshwa ecingweni.
Uye, lokho kubuhlungu kakhulu mdalwane, lokho kubuhlungu kakhulu mpela. Angazi ukuthi thina sodwa nje owathi kanje singayenza njani. Ngoba ungakhangela kana esibakhangeleleyo ukuthi mhlawumbe bona bengasiza abantu ababathi bayibo abaphetheyo, baphatha bephathele ukuthi bebisele zonke izinto eMpumalanga, zonke izinto zibeze eMpumalanga. Mathina sithi siyavuyisa ngolimi lwethu njengokubona olindi nezinye zinto ehlule. Uthi uthi uyavuyisa ngokuthi uyatshela okucelayo, uthole ukuthi ubiselwe emuva kuteki ngangcono kwethatha omunye umuntu ovela kwenye indawo.
Kuloziwa kweni?
Ngikhangele mina kahle ngikhangelele ukuthi kukhona umkhuhlane vele wazalela emagazini ethu, angazi ukuthi singalatshwa ngani. Ngoba bangikhangela futhi le mind yakhayela lo muthi wokulapha ngubuzo.
Sizwa ukuthi silobani kade sicwane.
Yebo.
Yes, sabona mama kunjani?
Yebo, ngiyaphila
kanjani? Siyaphila, khuluma lobani?
Khuluma lo Naledi.
Yebo, Naledi, akuthi uthi wena udaba lolubona njani na?
Hayi, lokho akusethusi nyanani ngivela khona kobulawayo. Last year sihamba thina olasethu imisebenzi bakuthi 805 olevu kodwa inazo ukhethela idelile. So lokho ukuthi baxothezela ukuthi umangalisi bathi abakwenza vele kuyikho right. Kabanjani ukuthi ba-accommodate wonke umuntu but akho ukuthi babe lesifani nobandlululo. Ngabe sifake umndelela abamfani abe sawushona abamfaki but akho ukuthi sofana ukuthi i-company ukuthi ngabantu abamashona yethu besendaweni yamaNdebele. That is not fair.
So ufisa ukuthi ngakwenziwa njani?
Hayi, bona kabatry mina isifiso ngithi kabatry to accommodate everyone and equally. Ngakho nje babe kube lokuthi kunabanye abafundi baqashiswa nabanye abantu. Bona nje should be treat everyone equally. Bathole so imisebenzi ngokufanele ngendlela e-right.
So kwamanje uthi abenzi kuhle?
Hayi, kathathu babenzi kuhle, abakwenzi lezele baphambanisile kakhulu.
So ke kodwa ubona zani kuzaphela yini kuvuke kuqhube kukhona? Kuyaqedwa kuyini?
Mina ngizabona after my election liyabe uhambe kanjani.
Ye, tshela abantu bezimbabwe ukuthi ufisani wena ngwakho.
Hayi, mina usisa wani sisi ukuthi bayenze kahle, they should treat everyone equally. Mm-hmm. They should stop discriminating abantu bakwenze ngendlela efanele. Because so far what is teaching us is violent. And sibancane but akufani ukuthi ngabafundisa indlela e-right ukuthi kuziswa njani. Let us follow under ama footsteps up. But what they are doing is totally wrong.
Yes, so I'm calling it naledi ungadinga kusasa Ntombenda.
Ngiyabonga.
Yes, sambonga kakhulu naledi. Ntathele uJoel Gaphuza lo baba ke umakhulumo ngesiphangiphangi. Baba Gaphuza singakaqedi uhlelo lwethu, akutho ukuthi wena ufisa ukuthi ngavele kubanjwa njani.
Ngi-long term ukuthi ugovernment akhethe umsebenzi eziningi. Kodwa lokhu okukhulu okuncane esiwudoselanayo okomsebenzi ekhona, kungaba ngcono i-council efake ipolicy yokuthi nxa umuntu ekampani ebuyayo kobulawayo ifuna abantu ayihambe kovunzu iyedinga nje random selection. Kumbe behambe ekansilini abantu abafuna imisebenzi bedejwe sokungamaphepha okwenza ukuthi wonke umuntu ebe lethuba elifananayo lokuthi ezuze umsebenzi. Ngoba singathi amakampani esidingile noma ngubani umanager yabe edinga kuqala ngabantu akazingoba ukuthi balandile.
Baba Makhulumo?
Baba.
Ye, Baba Makhulumo, uphonsa kulapha.
Yes, ngiyabonga sibili, hayi. Ngiyakuzwa sibili izikhulumo ezikhulumayo lapha, yazi into ezizisizi kakhulu. Ilizwe lekumele selithabalelele. But uyabona ngiyathemba inguquko ezayenzakala just after election ukuthi we need to put people with credible ideas. Abantu abayaletha inguquko sizili bengalalo khona ukuthi bayasebenzisa into yemidofisi.